constitution yetu ina kio hata every Thursday tunaenda ku Congress.
Isisekelo sombuso webandla lethu sithi kungedlula iminyaka emihlanu kumele sibe lomhlangano weCongress. Emhlanganweni lo kukhethwa umongameli omutsha omele abuse okwamahlandla amabili. Ihlandla linye ngalinye lineminyaka emihlanu. Mina sengaphutsha iminyaka yokubusa kwami emihlanu eyakuqala, okwamanje sengidonsa iminyaka yami emihlanu eyokugcina. Iyaphela khathesi khathesi bese ngisiyaphumula. Sisuka lapho siza kuya kuCongress likhethe omunye ozangelama ozakhokhela ibandla lethu. Liyangizwa, amalanga ami okuyaphumula asesondele. Sizabuyela kuCongress lapho okuzakhethwa umongameli omutsha ozalandela unyawo lwami lukamnumutapa. Liyangizwa, lapha ngilinceba indlebe.